Iziphathamandla zeengatsha zikarhulumente ezigoqela omnumzana Simon Khaya Moyo, Abednego Ncube, obedingwa Mguni, abangamalungu edale lepalamente ezantsi yamandebeleni okwamanje abanjengo-Andrew Langa loNkosikazi Tambo Jane Mohati kuzamele basebenze nzima ukuze babuyele ezikhundleni zabo. Umnumzana Simon Khaya Moyo uzancikilana labo mnumzana Richard Ndlovu loPhumza Ndlovu kumaprimary awebulilima. Umphathintambo ezenzakala ezantsi yamandebeleni umnumzana Abednego Ncube yena uncintisana lentatheli zindaba elodumo oko wasebenzela umsakazo we-ZBC engakayi eKhulumani FM umnumzana Umphile Marupi lo-Andres Mathibela. Umnumzana obedingwa Mguni uzahlangana lomeyitha Moyo. Umgcini sihlalo we-ZANU-PF ezantsi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene uthi amalungu ebandla lakhe angene ngobunengi ukhetho ngoba sekulombuso omutsha elizweni. Utshwene uthi uzancintisana lo nkosazana Tambo Jane Mohati yena ongasazwanani lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati kudinga ozamela i-Bed Bridge kwi-Senate.
Into is very long, you know, a new era.
Abantu abalakho ungasabuyeli ukukhetho babalisa umeli wedale lephalamende edolobheni leGwanda umnumzana Edson Kumbo yena ozabhekana lonkosazana Cecilia Ndubiwa nomnumzana Trinos Nkomo odume ngokwemba egolide kanye loJaffet Dube. Umnumzana Andrew Lange insiza North uzancintisana lamalungu ayisikhombisa agoqela uPatrick Hobe loVumani Moyo. Ngokufanayo insiza South uMalaki Nkomo kuzamela bopha eziqine ukuzanqoba abanye abayisikhombisa abafuna isikhundla sakhe abagoqela uJabulani Dube loSpurs Thole. Okankomo uthi ubuningi babantu abafuna ukumela iZANU-PF buveza obala ukuthi leli bandla lilosekelo olukhulu.
Lokhu kutshengisela ukuthi ibandla leZANU-PF libandla sibili elifunwa ngabantu ngoba abantu abasozibabangisani entweni entweni abangayifuniyo. Mina ngibona kwami ngibona kukuhle kakhulu. Njengoba usitho ukuthi khona kimi ngapha abangaki thina sizabe singu-7 kodwa anti abantu babazakhuluma ukuthi bafunani njalo nalaba abazafuna ukuthi bangene ukuthi bazathi ukuthi hayi Nkomo wena uyehluleke lapha local as an assignment.
Uphinde wathi ubona ele themba lokunqoba ngoba isebenzele ugodlwayo kakhulu eminyakeni emihlanu eyedlulileyo.
Uma wakhangela mina ngithatha insiza South ukuthi ngibe ngu-MP ngiyithatha from i-MDC anjo. Abantu bebengela network ifake ama-network abantu i-network isikhona la sibe sesikhangela izikolo bekule zikolo kade zivele zingenamagetsi. Izikolo zangikhona zikhona izikolo ongazivalisa omapeyi umendola obani bani lapha lama-wode kade angazabi lamagetsi. Amagetsi afikile khathesi kuzo lezo zikolo.
Emzingwane bahlanu abafuna isikhundla esizaphethwe ngumnumzana William Dewa ku-Bed Bridge East bayisithupha abafuna isikhundla esakuthiwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati. Iningi lamalunga la ayaphithizelwa kwamanje ekhankasela ukhetho lolu lwamaprimary. Kulezi hlalo ezingamathumi amathathu ezamalungu edale lephalamende kanye lezi zithupha ezedale lesenethi ezantsi emandebeleni ukhetho lwamaprimary lwe-ZANU-PF lukhangelelwe ukukhutshwa ngayonalo impelasonto mhlaka-29 Mabasa. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.